Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuzibandlela 2024 ngokipstule. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho kuyinto ebuhlungu ngoba ukhetho lwabantu soluphelele emakhoti, izikhalazo zabantu seziphelele emakhoti, kumele ziphelele eParliamente.
Abaqotshiswa ngumnumzana Sengizo Jabangu kumakansile bakhangelelwe ukuya emthethwandaba kusasa.
Kunama councillors aseHarare no-Ian Makoni nabanye abahamba enkantolo besithi bona indlela abaqotshwe ngayo ephathini kayisondlela efaneleyo, njalo ukhetho lolo olubuyayo akumelanga lube khona ngenxa yokuthi indlela abaqotshwa ngayo ayisiyo ndlela efaneleyo.
Ikhotho likaJabangu lithi baningi abahambise uJabangu emthethwandaba, abajabakhala ngokungaphiwa izikwelete zokusungula lokuthuthukisa amabhizimusi. Zalethulela ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abaqotshiswa ngumnumzana Sengizo Jabangu kumakansili bakhangelelwe ukuya emthethwandaba kusasa. Igqwetha likamnumzana Jabangu uNqobani Sithole uthi baningi abaxotshiswa nguJabangu abathi wenza lokhu ongekho emthethweni. UJabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change waxotshisa amalunga e-CCC kudale lePhalamende lakumakhansili esithi bangena ngudlu. I-CCC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa ithi uJabangu kalasikhundla kubandla leli. Ake sizwe uSithole exoxa ngokuza kwenzakala edalele hayikhodi kusasa.
Kunama councillors aseHarare no-Ian Makoni nabanye abahamba enkantolo besithi bona indlela abaqotshwe ngayo ephathini kayisondlela efaneleyo, njalo ukhetho lolo olubuyayo akumelanga lube khona ngenxa yokuthi indlela abaqotshwa ngayo ayisiyo ndlela efaneleyo. Indaba yangkhona iyazwakala kusasa ngo-2. Thina sithi hayi, nxa kuwukuthi iparty isiqotshile njalo usuchallenge ukuthi siqotshwe njani, ibhiza selagijima because ukuqotshwa ngoba le vacancy siyazi-declare. So it's an argument emthethweni esithi it has been overtaken by events ngoba ivacancy ya declare ielection is due, so baphuza ukukwenza lokho.
Singathi ke indaba yabo Ostalo Siziba labanye imi ngapho komanje?
Sesifayilile njalo amanye amaphepha akhangela OMP, ama-senators, lama-councils asebenzisa ibizo elithi CCC ukungena ku-nomination. So sesifayilile amaphepha ukuthi hayi bona abakufuzanga amabizo ababe khona ku-ballot paper njengokwayenzakala kulani ama-first records ayenzakalayo. So in short ukuthi i-litigation yona ngokwayo sesikhuluma iqiniso in this particular case or cases ayisonto engancedisa. Into engancedisa ukuthi abantu bephathinye bahlale phansi balungisise ama differences, kodwa uzathola ukuthi abantu babe enjoya kulabanye ababa ngama casualties belokhu beqotshwe ephathini ukuze siyenza kuseba njalo.
Umnumzana Nqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengizo Jabangu kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Gift Ostalo Siziba labanye bakhe abalakho ukuvinjwa nguJabangu. Sixoxe lomnumzana Bashiwo Sibanda wayemele iCouth Park edale lePhalamende wavinjwa nguJabangu ukuba angene kukhetho olwaqhutshwa ngumpalakazi.
Lokhu kuyinto ebuhlungu ngoba ukhetho lwabantu soluphelele emakhoti, izikhalazo zabantu seziphelele emakhoti, kumele ziphelele ePhalamende. Uzakhumbula ukuthi u-Ostalo Siziba labo Honorable Chibaya, you know, labanye abesekela abezwimba bakhutshwa bona bavotelwa ngabantu, ngoba sonke siyazi ukuthi amakhoti lawa vele alawulwa izano. njalo nxa indaba enje soyisiye court sekwasizani zayenza ini uMathanda so kusuka kube ubuhlungu udemocracy kusuka kube ubuhlungu kithi kodwa siyaqhubeka silokhu sisilwa ngokunjalo
indaba umnumzana Siziba labanye bengangena ngaphela kukhetho lolu bezimele baba sibani
osiziba bangene ngemelele iCitizens Coalition for Change ngoba bathi bekhethwa mhla ka 23 August babemele iCitizens Coalition for Change njalo lokhu yisinqumo esathathwa lilunga eliphezulu kakhulu elephathi okuthiwa yiCitizens National Assembly ukuthi abantu kumele beme beyi-CCC so osiziba labanye abancintisayo batshengise ukuhlonipha iphathi batshengise ukuma lo President Chamisa batshengise ukuma labantu beZimbabwe ngalokho asethe bakwenza so asonto eyabaliphutha kumbe yenzwa ngemistake hayi yinto ebalulekileyo eyenziwa kakuhle so sikhanyelela ukuthi hayi xa ungahamba kuhle nencintiselo yi-Citizens Coalition for Change babuyele ePhalamende
Kutshoni kuwe baba Sibanda njengoba wena ngomunye walabo abavinjwa ngumnumzana Sengezo Jabang.
Kimi awuzange kunyethuse ngoba mina ngandlezi ngisaziyo ukuthi nonyaluyiswa siyaluyiswa silibandla. Uzakhumbula ukuthi thina vele i-election leli lika 23 August 2023 asizange sivumelane lempumela yalo. Ngoba kulobugwelegwele obenziwayo impumela kayiphumanga kahle upresident advocate Nelson Chamisa wanqoba uEmerson Tambo zamnangakwa kodwa ke akasagcotshwa ngendlela ehiyo istruggle sethu ukulwa kwethu bekungeke eparlamente kakhulu but besulwela ukuthi iZimbabwe ibe sebantwini ithathwe ngoba athi silizwe selisemakhoti ilizwe selisemabharakini ilizwe lisebantwini abalutshwana
Lo ngumnumzana Mpashiwo Sibanda oyemele iCulture Park edale lePhalamende sixoxela ye ekobulawayo. Abatsha bathi abayitholi imali enikwa ngamabhanga adlelana lohulumende lamanye yokusungula lokuthuthukisa amabhizimusi. Bathi kukhanya ngazani imali iphiwa abasekela ibandla leZANU-PF hathi abaphikisayo. Omunye wabakhonona ngokuswelakala kwezikwelete ngumnumzana Decent Collins Bajila omele iluveve emakandeni edala lePhalamende.
Umnotho welizwe awumanga kahle. Abantu abatsha abafundile bahambile ezikolo balalo ulwazi olungabathuthukisa kodwa ayikho imali. Nasemabhenki imali ayitholakali inengilayo ngedinga ukuthi kube lesibambiso icollateral ngesilungu abantu abatsha kabanayo kathesi lezinye inhlanganiso ezingabe zikhona zikweledisa imali nazo zingathi zimile ngoba azikhanyi akukhanyi ukuthi umnotho ume ngaphi njalo uqoqe ngaphi abantu abatsha kabalandela zokuthola izimali zokuthi basungule amabhizinisi bazimele bodwa
yes njalo kuzokuthiwa bahambe emabhanga baye ngaphi ngaphi sokule youth lokhu lalokhu akusebenzi kathi khonokho
ikhona i-Empower Bank kodwa imali ephuma e-Empower Bank iphuma iningi layo iyimali yakulona leli lizwe njalo ukuthi itholakale ithola abantu abalutshwana kakhulu kulamahungahunga futhi athi imali le ingathi itholakala ngokuthi abantu babe lehlangothi lezombusazwe kube kanti abantu abatsha badinga ukuthi imali beyithole kungenani lokuthi kwezombusazwe banakanani wona lawo mahungahunga sisawacubungula sikhangelele ukuthi ikomiti lePhalamende likhangele ngezabatsha lizasinika iripoti yokuthi kungabe kuliqiniso na ukuthi imali le iphiwa abantu bona labo abalutshwana abaphiwayo bayiphiwa kukhangelelwe uhlangothi lezombusazwe abakulo
Sizengazani kuthiwa ke abatsha bayehluleka lokwenza lokho kuthiwa ama-project proposal yinkobe engatholi imali le ngabe kuliqiniso khonokho
kulona iqiniso abantu abatsha baseZimbabwe lokho okwenza ama-project proposal yikho abakwaziyo abakufundeleyo iningi labo yikho sibona nxa bethe benelisa ukuya kwamanye amazwe kusiba lula kakhulu ukuthi bathole imisebenzi kusiba lula kakhulu ukuthi yenale imisebenzi yokubhala ama-project proposal bayithole akungeke kwaba liqiniso ukuthi abantu abenelisa ukubhala ama-project proposal umhlaba wonke kodwa nxa kuthiwa bebhale i-perfect proposal yebhanga laseZimbabwe kuyabehlula angeke kwaba liqiniso lokhu abantu abatsha bayenelisa ukubhala ama-perfect proposal
ye kuthiwa abanye abayitholayo bahle beyijayele esikhewini bayijayiva sibili umuntu akholise azidlele liqiniso lokho
kakhulu kakhulu lokho kuyatholakala endaweni eziningi abanye badinga imali bethi ufisa ukuthi aye yenza ibhizinisi mhlawumbe lokulima abe sethola ukuthi okuyikho kuletha imali masinyane iphenduke yikuthi athenge i-Honda Fit abe le-Pep atshovise etawuni abe sesenza njalo iningi laleyo mali abe seyitshayela esikhewini abanye njalo futhi siyasiza amahungahunga okuthi usayithathe injalo iy'mali ayelobola imali elotsholo esebenza ukulobola ayiphenduzi bese kusenza ukuthi angenelise ukubhadala ebuyisele ebhange khona lokho ngokunye kwezinto esake sizive sikhangelele ukuthi abe-youth fund abe-empower bank bazancedisa ikomiti lephalamende elikhangele ngezabatsha kuma-investigations endaba ezinjalo.
Umnumzana Decent Collins Bhatshila ngomele iluveve emagandeni edale lephalamende. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu PF.
Abantu fanele bakwazi ukuthi izimali lezi uma beziphiwa awuphongukholiswa njengomuntu ukuthi uyaholiswa imali. Kuba nemithetho eminye ekhona engathi sizoba nje edinga imali kuyukuthi kulenhlelo eziphiwa nguhulumende kufunakale imali. Kukhona enye okufana ukuthi umuntu awugcwalise ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ngempelampela ungumuntu ofuna imali yokuthi usebenze. Abaningi bazafuna ukuthi khona kufuna imali kakahulumende ngifuna ukuthi ngenze umthelo. Akayenzi le-proposal akuyena i-paperwork yokuthi umuntu kungenza lokho lalo. Lapha ngizama ukuthi bakuzwisisa umhlabathi. Uma sewenza i-project yakho ikhanga abamabhenki nalaba abasebenza imali yibo abakusizisisayo. Izamthetho iyabe ingasikho khonapho. Abantu abaningi bayo ukuthi sowunomthetho oyihonawulayo ukuthi wena nawufuna imali yokuthi wenze lokho. Kufanele ukuthi igcwaliseke okufunakalayo. So abantu balokuntu kube ngama-shortcut. Akungeke kube nama-shortcut ezintweni ezintweni ezamapolisi. Kuyafanele ukuthi umuntu wonke angene ngendlela yona leyo. Njalo nje angazelizwe nokuthi ama-banks bafika bakulefoni ekugcwalisela indicate portal part. Akikho indicate ukuthi uya eZimbabweni, ushiya ngaphi, kuthisi bani, kuyiphi indawo, uyenze ukuthi qualify ukuthi uthole imali.
Ukuze ube lohlelo lwakho oluhle ukuthi uhulumende akunike imali, kumele wenzeni ukuloba lokho kuthiwa yi-project proposal? Uqala ngaphi kusiya ngaphi?
Ya, ngibona ngani ikhona abantu uma njengoba ngijile ukuthi kunesebenzi kahulumende idaba indawo yonke. Okuyikubane ngabe kune-project ethize oyifunayo, ngaba yi-farming okuthi ufuna wenze i-farming, kumbe ufuna wenze imali. Kunama-ministries avele ekhona, okuthi ungahamba khona ngale kune-ministries ezikhona ezigcwelisa abantu ukuthi ngiyakufuna ukuthi ubhale i-proposal ekhona nge-mining, uyenza lokhu nalokhu nalokhu. Ngiyakufuna ukuthi ubhale i-proposal ekhona nge-farming, uyenza lokhu nalokhu. So ngaleyo ndlela mboni kami abantu abasebenze ingathi imisebenzi yakhulumente ezikhona endaweni yawo yabo. Futhi eminye into umuntu angayenza iyodinga abantu abakufundelayo ukuthi benze ama-business proposal program ukuthi ukuthi wena nawufikile lapha uthi ukuthi kade ngikwenza lokho lapho kubanga ukuhlelisa uwenze ukuthi into yakho iphume ibesoba.
Asithi ke siyitholile imali pho kumele abantu bayibambe njani imali leyo yabo siyitholile phela abanye bayayijayiva abanye uzokuthiwa ke sebhadala amalobolo kumbe into ezinjani.
Yikho phela lapha gisentsho khona ukuthi kuyafanisile lolwazi angithi lafana kifomu yona yathi ukuthi imali ezayibhadala njani kuwa qinise emuntu lempheleleni uzohamba ebhenki uyothatha imali usuyoyijayiva umbuyelobola ngayo ayisise sizathe njalo kufomu yakho yakuyisayinile kuyabe kungekho konke khonoko kuyasho ukuthi wena imali leyi uyithatha iyimali endala ukhanele ngenyanga kungafika kuthi umantu yamtheze imali endala ngiyabhadala ama-interest ami kumbe ngingabhadala engu-owayo kunaba abamboleke imali ngemali endala khona kodwa kuyatsho ikhonisi khona abantu abacalenza i-proposal ongakayithatha imali yona umuntu baze bakuphe indlela ukuthi nansi imali bazelandela i-business proposal uyabe uyifake etafuleni kodwa ngazuzakhatha imali liyana uyoyidla anse kuyibula lokuyana njalo nje kuyakuzofuna ukuthi emuntwini ohlanganiphileyo ukwazi ukuthi kulakho phe ukuthi ungabe uthishwa laphana ngokuthatha uwehlule ukubhadala imali zana imali zana ngezokuthi zikhiphe kuhle uyibisela emuva lapho uthethe khona uwenze ukuthi abanye labo bayithathe.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu p f sixoxelaye eseyinsiza esabelweni seMatabeleland South. Singangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane batshengisela emgwaqweni abantu kwele Israel besithi kumele kuhlengwe abathunjwa iHamas nyakenye. kulabantu abangamajumi amabili lambili 22 abafela emgodini kwele Tanzania kulandela ukuna kwezulu elikhulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters. Ngomanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Sihlangane zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Yimi untungameli Nkomo. Namhlanje silomnumzana uBusani Sibanda.
Sibonge babuNkomo labalaleli. Engiliphathele khona namhlanje nanku. Namhlanje zathanda ukuyisibheke encwadini Nceku zikaThixo. Deuteronomy 18 verse 18. Uthi mina uNkulunkulu ngizophakamisa umprofeti phakathi kwenu ofana nani okhuluma njengani. Amazwi ami ngizowabeka emlonyeni wakhe. Lokho yabe kukhuluma yimi uNkulunkulu engiyebe ngikhuluma lesizwe. Nceku zikaThixo ngamanye amagama o ngamanye amazwi uthi ngiyophakamisa umsindisi phakathi kwenu. Lokho yabe kusho yimi uNkulunkulu ngiyabe ngisebenzisa yena ukulisindisa. Masibuka ezinye inhlanga like Asia bheka amaChina abambene ayinto eyodwa ayathandana ngoba basabambelele kundlela zabasindisi babo obhuda. Basahamba through spirituality sabo esibakreatela amasiko abo. Ubheka amaNdiya bahlangene bayinto eyodwa bayazwana bahlangene bayimbumba ngoba basahamba kundlela zabasindisi babo oKrishna la ku spirituality sabo esibakreatela amasiko abo. LamaJuzi kunjalo basahamba kundlela zokhokho babo David basabambelele ku spirituality sabo esibakreatela amasiko abo. Ubheka lamaArabs kunjalo basahamba kundlela zabasindisi babo oMuhammad lesu spirituality sabo esibakreatela amasiko abo. Babambene ikubabona ba powerful bayathandana noma ungazohlangana lomArab kuphi akukho mehluko bayafana bayazwana. But buka thina Africans si divided sihlukene asithandani. Kuwonakala kuphi umuntu omnyama ukuphi lapho kwamosheka khona 1737 kufika kwama missionaries. Into abafika bayenze Africa bafika kuqala basicolonize uspirituality sethu lakho basindisi bethu. Kwaba lula ukuthi basicolonize physically ngoba umdali ufinyelele esizweni through abasindisi laba abaphakamisile abaprofet laba abaphakamisile kuleso sizwe uma through labo abaphakamisile la spirituality sabo. So thina sifika sacolonize ulapho okwalahleka yonke lento umdali wasifulathela lezidalwa zezwe zasifulathela. Namhlanje masibuka umuntu omnyama ngani uyena yena wadalela inhluphe kwadala utabe isiqila sazo zonke inhlanga. Lapho sikhona khona sihamba khona kasifunwa bantu abamnyama. Kodwa bona mabe phakama zonke inhlanga ziyamukelwa. Kodwa thina kasi lonke sihamba inkingi kuphi lati sidalwe ngumdali. Inkingi kuphi lati singabantu abanje sidalwe ngumdali. Inkinga sasuka spirituality sethu sasuka kuba sindisi bethu kade bethunyelwe kithi sakolonize. Uma singakazikhululi kule colonization sabuyela ku spirituality sethu African indigenous spirituality sabazi laba bayimediator between izwe lomoya nathi. Akukho lapho siyakhona, akukho lapho siyakhona. Singathandaza singazila singambiza umdali njengoba siyathandaza siyazila kodwa umuntu omnyama kayindawo. Umuntu omnyama sihlukanisiwe nomdali through ama colonizers. Sisa anti colonization ku spirituality sethu. Uma singakhulula osizikhulule sibuyele ku spirituality sethu ngendlela okukade beyiyo ngoba kade be powerful. Lathi siyobuyela sibe powerful sifanele ezinye inhlanga. Lathi siyobuyela ezinye inhlanga zikwazi ukusihlonipha njengoba lathi sihloniphe ezinye inhlanga. Sibonke ihloko engunaphakade imfihlo yokhokho babe powerful okhokho ngoba babe xhumene nawe babe yazi ihierarchy babe baza bukhokho abasindisi baba abathunyelwe kubo babe bembelele ku spirituality sabe sasibakreatela amasiko abo yikho babe powerful. Saphuma kwaDali through ama colonizers sisa colonize kile emoyeni asiko free emoyeni uma sakukhulula sabuyela lati siyobuyela sibe powerful sihlonishwe umhlaba wonke njengezinye inhlanga singakhe siphinde sibe isigcila sezinye inhlanga sibonge sithi Zulu
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomnumzana ubusani Spanda tiyani indlebe njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkumo
siyabonga kakhulu untungami linkomo sike sizwe ezabatsha
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Mkhululi Jele okhokhela abatsha bebandla leMthwakazi Republic Party. Siqale ngokumbuza ukuthi kuyini okwamenza wangena kwezombusazwe.
Ekukhuleni kwami kangizange ngibe leqiniso lokuthi ngifuna ukuba yipolitician. Kodwa engingakusho ukuthi bengingumuntu othanda ukubala kakhulu. Lamanje ukubala ngiyakuthanda kakhulu kakhulu. Into eyiyo engiyenze ngagcina ngisiba kupolitics ukuthi manje ihamba Kuyo yonke inkinga engihlangana nayo manje izibuzo ukuthi kanti ngaba phakathi kwenkinga enje impendulo yami ingikhomba ukuthi inkinga le imbangela yenkinga yami yipolitics yikho okugcine kungenza ukuthi ngicine ngisiba phakathi kwepolitics ngoba ngifuna ukuxazulula izinkinga engiphakathi kwazo kungasinkinga ezihlupha mina ngedwa kodwa kuzinkinga engizibona zihlukumeza wonke umuntu omutsha lomdala wasemathebeleland womthwakazi ngoba manje ngizibuza ukuthi kanti ngadinga umsebenzi ngangawutholi sibi sendaweni yami lapho engizalwa khona engazakala khona ngingawutholi lowo msebenzi ngiyubona konke lokhu kubangelwa ukuthi yipolitics yikho kwagcina kungenza ukuthi no angingene lami kupolitics so that sikwazi njengabantu bakomthokazi bemathebeleleni lemidlands sithole sikuthi yipolitical power ngoba into esilahlekele esenza sibe yizichaka sibe indawo yokudlalela bekhwele behlele abokuza phezulina kwethu ukuthi kasiselayo into okuthiwa yipolitical power
njengosakhulayo okwezombusazwe njalo okubukhokheli bebandla yiziphi izinto olesifiso sokuthi ube uzifeza kuminyaka elandelayo
engulangazelela kakhulu lengulokothayo ukuthi ngibone abantu bakithi bekhululekile lezindimi zabo zihlonitshwa kuyibo abaphetheyo kuma institutions masikhuluma ngezomhlabathi abanikazi bendawo kube yibo abayenza iland parceling benikezana ngokuhlala
Busi gaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Mkhululi Jele okhokhela abatsha bebandla leMthwakazi Republic Party. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube sike sizwe ke ezamasiko.
Singana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu
Ngizo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa namhlanje lo mnumzana Mpuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sikhangela ke lokho kuzakwenzakala lonyaka ngesigadi kunanzwa ezamasiko ake sizwe ukuthi uNgwenya uthini ngodaba lolu
ngiyabingelela babuDube ngibingelela abasakazi bethu bonke ngiphinde ngibingelele nabalaleli bethu beyomsakazi wethu weStudio 7 babuDube kwezamasiko nethi mina lonyaka sinoma nje kungakaphumi ikhalenda lethu elingokuthi elisemthethweni esingathi thina eli-officially kodwa ke ngingathi nje mina engakusho ukuthi izinhlelo zonke ezaqalwayo eminyakeni edlule esizibona ezinye zisiba zisiza ngamandla kulomnyaka ophelile sizazama ngayo yonke indlela ukuthi ezinye ziqhubekele phambili kakhulu lapha njengoba lalizwile ngisho nenkosi kugcizelela ekutheni isizwe basibambane kuzaba khona lokugqugquzela kwabantu ukuthi babambane babe yimbumba okukhulu futhi esikugcizelelayo ukuthi abantu bengazikhohlwa ukuthi bangobani ngokugcina amasiko enu lokho kwenza lingazikhohlwa ukuthi lingobani lokho kubizwa kuthiwa i-identity yilo kwesokugqugquzela ukuthi abantu bakithi baqhubeke futhi bekwenza ngokubambana njengezinye izizwe.
Ye, okunye ke baba Ngwenya ubona ngazane kuyini ongabe kuzayenziwa lonyaka?
Kuba yimikhosi le esinokuba layo lapho kuhlanganiswa khona isizwe sibizwe lindawonye kukhulunywe kakhulu ngembali yesizwe sakithi ngobuhlakani bamakhosi akithi ngezibindi nobuqhawe bamaqhawe akithi ayengamabutho ayevikela isizwe bezidela izimpilo zabo.
Kwezamasiko namhla ke sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko lezo ke ngezamasiko sasihlanganeni njalo ngefike ezayo khonapho ke sixoxa ngezamasiko. Kwezemidlalo iqembu leNigeria libe nguthikile obhanqa 1-1 lele Equatorial Guinea emdlalweni wesibili we-Africa Cup of Nations odlalwe namhla kwele Ivory Coast. Ele Mozambique linqikelana kwamanje lele Egypt. Kusenjalo iqembu leSenegal elizadibana le Gambia liqala kusasa umkhankaso walo wokuvikela isicoco se-Africa Cup of Nations. Umncintiswano we-AFCON uqale izolo lapho iqembu le-Ivory Coast linqobe ele Guinea Bissau nge-2-0. Emdlalweni wokuqala lo
akule baningi abakhangeleleyo ukuba uza kwenza izimanga umdlali olodumo uSadio Mane labanye bakhe emdlalweni omelelwe ngabantu abaningi osakhulayo olandela imidlalo leyo uQueen Siphakathi uthi ukhangelele ukuba iqembu leSenegal lizitholele kalula imiklomelo emithathu emdlalweni walo wakuqala wesibaya sikaGroup C.
Senegal versus Gambia, hayi Gambia phela nje imelele iSenegal just because nequality la iSenegal kulabo Mane abantu abale experience ebhola laphesheya overseas so vele nje enza overpower in eGambia kuso yenzeka futhi ukuthi iSenegal nezithele i-title yayo isenza ivele inqeda njama defending champion.
Komunye umdlalo wesibaya sikaGroup C iqembu leCameroon lizadlala lele Guinea njalo iTai Pablo Matandi othakazelela umdlalo wenguqu uthi ele Cameroon yilo elizanqoba.
Mina so far mbona ngani Cameroon versus Guinea, iCameroon iyawina okakathesi but angithi ukuthi iyathatha icup okanye kwakusasa ingawina ngayibhejela sele.
Wona umncintiswano we-2023 Africa Cup of Nations uqale izolo lapho iqembu le-Ivory Coast elitshayele Guinea Bissau nge-2-0 wadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors uRonald Gidiza ziba anda uthi abadlali beqembu le-Ivory Coast bahle balahlela kajana uvalo ngokunqoba abakwenzileyo lokhu.
Nxa lingama-hosts usually i-first game iqakathekile kakhulu ngoba iyalinga i-confidence front of your fans lithole i-result. So kathesi batholile 3 points going to the next game, confidence is high and badlale kuhle and they deserve to win. Ekugcineni i-game liyani ibingeyabo, so I think for them i-advantage ngoba 3 points and they're at home, amafans abekhona, so advantage to them.
Wadlalela iqembu labesifazane le Mighty Warriors uNokuthula Maron Dlovu laye uthi ukunqoba kweqembu le-Ivory Coast emdlalweni wokuqala kuzakhuthaza labalandeli bomdlalo wenguqu kulelo lizwe.
Ukuthi ama-host win the first match kuqakathekile kakhulu, kuyabanika i-confidence yokuthi they can win the cup, then lama-supporters ku-country yabo baba lamandla okuthi behambe beyabasupporta every day nxa bedlala igame basebelethemba lokuthi each and every game
umqeqetshi weqembu leSheshamu Mulizwe Sweswe uthi kusasemasinya ukuba kuhle kuthiwe iqembu le-Ivory Coast lingaphakamisa inkezo ngoba kulamaqembu angelandumela asengabuchitha bugayiwe.
Mbonani kuzaba nama-surprises especially ngamathimu onala esicinga ukuthi mancane. Namibia bonaba benza kahle nabo-Tanzania benza kahle. Ngithande khona lokhu ukuthi ibhora selidivelophele aza lafika kuma-countries amancane and ama-coaches asefunde azafika kustage sokuthi bazilinganisela ama-big countries wona la kumainto ama-heavyweights awebhola.
Umlandeli weqembu le-Highlanders uNhlanhla Mchinda Moyo laye uthi ukudlala kweqembu le-Ivory Coast kumenze wakholwa ukuba leli qembu lingayiphakamisa inkezo ye-AFCON.
Nambona ingathi i-Ivory Coast izaqhubeka idlala kahle kakhulu, nxa ngithi ngiyakhangela mina ibingakahlangani kahle kodwa idlale kahle kakhulu. Why ngisitsho njalo? Ngoba ngiyakhangela ukuthi ucaptain wayo usejuria ungene elisabu usebastian yelubengekho lokuthi ukuthi ma isihlanganisiwe next game izabe isimprove sokungenzeka ukuthi iphakamise inkezo ngoba so far iteam emboni ngani ngabhalansana layo kakhulu sokuphambili kungaba maybe Senegal Egypt
kule midlalo emibili namhla yesibaya sika group B lapho iqembu le Egypt elidlala khona le Mozambique kuthi ele Ghana lizadlala le Cape Verde ebusuku imidlalo le igale lokuba izaqitshwa mhla ka 11 Nhlolanja ngiyimele isitudio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanji
sibawakhuluke Njanji sigqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivelise ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale